I-digitalization ikhulunywa ngale nto kodwa kuthiwa izinto kumele zisukele ukuthiwa ku-analog zibe u-digitalization ikakhulu kuloko okusakazwayo kungaba kuma-radio kuma-television waba nomthetho ukuthi-ke i-Africa ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe layo ingabantu abasayinayo kulezo ze-Africa ayenzanga ikanti-ke i-world kuthiwa ngomhlaba wonke i-digitalization-ke lo nyaka ekupheleni kwa-May kumele wonke amazwe se-digitalizile senzeke imisakazo yaba yilokhu okusha okungaphezulu ukuthi kucace nakubani olaleleyo loba kulaleyo studio 7 lalelo bani kube ngokucacileyo kodwa kahle sike thina ngapha umsakazo lawo futhi ngowodwa i-ZBC isebenzisa lokho kuthiwa i-analog.
Manje njengoba isikhathi sokubana kuguqulwe kusuka ku-analog kusiya ku-digitalization sesisiyafika, ubona ungani kwini okuzayenzakala?
Ngomthetho kumele ukuthi vele ihliye esitulu ingabalwa-ke ukuthi i-ZBC inanzwe kumbe sithi recognize inanzwe njengomsakazi njengomsakazo onazwayo-ke emhlabeni wonke jikelele. Kumele-ke i-ZBC ngomthetho ihlivale ingasasebenzi kodwa siyakwazi ukuthi akusezokwenzala kanjalo. Umthetho lo omutsha bakhuluma bodwa ama-ministers bona abakabayi bakhokhele bathi hhayi kusiyachaya kuMeyi umnyaka ozayo lokho okufunekwa ngumhlaba wonke sebe sikwenzile. Kodwa-ke lezi-ke into abazisayinelayo esithi bakubhalelana phansi bavumelana bengamazwe omhlaba ukuthi kwenzakale kukhanye ngani lapha kusoze kwenzakale. Angithembi ukuthi ngesikhathana esisele sokusele inyangana ezilutshwana ukuthi bazenelisa yini ukuthi basikele ukuthiwa i-digitalization. Uyakwazi ukuyabe ungasekho emthethweni May nxa ifika lokhu esingangenanga khonapho.
Kodwa nxa ukhangele wena okwenzakalayo kulezibonelo na ezikhomba ukubana sebeqalisile ukuyenza i-digitalization yakhona?
Hayi, ngitsho iqiniso elihle asazi lokhu esizwa amagabha aphuma khonapha emsakazweni lodwa i-ZBC akula nto-ke ezwakalayo. La amanye ama-radio abafaka bathi ngama-independent yiwa ngani ananza lesi sifinqo esenziwayo kodwa-ke hhayi kwe-ZBC kakula asiboni lutho akulazibonakala esizikhona akulanto ethi asiboni abantu begebha asibona abantu besenzana ukuzithulele kuthi ezwi